sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelanga njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu nomhla ka 16 Hlolanja 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
Obviously we are very grateful to the Russian Federation for donating such a substantial amount of wheat stock.
Elezimbabwe lamhlanje lithole isipho sengqoloyi elesisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 metric tons lomvundiso wefertilizer.
Na abantu bekhozwa endaweni akade yakhe bengelamvungu kufanele kube bedade elibhala incwadi isetyenziswa ukwenzela ukuthi izaxotshwe sezakala ukuthi bazabuya ngapha.
Idale likamantshe Mashingo limise ukududula kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokuba betholakale bengelacala lokuzihlalisa kutsha okungekho emthethweni. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba unkosikazi Nikki Haley ulakho ukunqotshwa ngumnumzana Donald Trump ukukhetho lwama-primary awebandla eliphikisayo elama-Republicans olwenziwa ngempela viki esigabeni se-South Carolina khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. LeZimbabwe namhlanje lithole isipho sengqoloyi elesisindo samathana zenkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 metric tons lemvundiso yefertilizer ngamathani azinkulungwane ezimbili lantathu 23,000. Lesi sipho sivele kumsekeli wogatsha lezokulima kwele Russia. Intatheli zindaba yeStudio 7 umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba eseHarare.
Uhulumende ubonge kakhulu eRussia ngosizo lolu. Umsekeli kamphathintambo wezokulima umnumzana Vangelis Haritatos uthe ifertilizer eselizweni izanikeza uzulu phansi kohlelo lukamongameli welizwe olwe presidential input scheme ukuze wonke umuntu enelise ukulima.
Obviously we are very grateful to the Russian Federation for donating such a substantial amount of wheat stock.
Siyabonga ilizwe leRussia ngokusipha ingqoloyi enengi kangaka.
Uqhubeke sithi umongameli Mnangagwa uzakwenza okusemandleni akhe ukubona ukuba ingqoloyi izabelwa bani lobanjani. Usizo lukamongameli luza ngesikhathi umumo wendlala ebangelwa yikungananga kuhle kwezulu elizweni. Inengi likhala ngokuba indlala eselizweni lonyaka iyesabeka kakhulu. Omunye umlimi wesabelo seJombe umnumzana Dumisani Ncube uthi kule ndlala eyesabekayo lonyaka esithi uthemba ukuba uhulumende uzasiza abantu ngokudla.
Loko manje izulu ngabuye kwakathesi kodwa soze sifani ukuthi sizathola utumumbu ukuthi sizise. Awukulumende siyamtshela ukuthi engakwansi ukuthi maye sincedise isithole kokudla ngenxa yokuthi kwakathesi kutshenga ukuthi siphambile kwethu akulo kokudla. Ukulumende sicela ukuthi esincedise.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcwethi kwezokulima umnumzana Ryan Chuma othi iningi labantu lonyaka lizathwala nzima.
Sikhangelane lendlala enkulu ikakhulu kumnyaka yona lowe 2023-2024 season ngoba izulu alinanga.
Okukhulunywe nguNcube yisimo eselizweni lonke kulandela ukungani kuhle kwezulu lonyaka elizweni lonke okucatshangelwa ukuthi kudalwe ukuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele. Lokhu kuphumele emhlanganweni owenzelwe edolobheni leMasvingo lapho inkokheli yeMasvingo ehlanganise amakhanda ukuba ingadinga njani ukudla elizweni. Iningi elikhulume emhlanganweni lo owenziwe ngabe Citizen in Action Southern Africa siyasa ukuba inhlanganiso ezizimelele lohulumende badingi amaqhinga okulungisa udaba lolu. Iningi livumelane ukuba isimo eselizweni asemanga kuhle okumele sithathelwe amanyathelo aqinileyo ngoba bengabulawa indlala. Ukugwala lukahulumende olwe Zimbabwe Vulnerability Assessment, ZIMVAC. Abantu abedlula izigidi ezintathu bazadinga ukudla elizweni. Ihlanganiso ye-World Food Program yona ithi isadingisisa indlela zokuba izaphathisa inani elinganani labantu abadinga uncedo lokudla okuphuthumayo, njalo kuziphi indawo elizweni lonke isebenza lohulumende. Kusenjalo, eleZimbabwe lilobelana isivumelwano leBelarus sokwakhiwa kweziphala zamabele ezizanikezwa inkampani yeGrain Marketing Board, GMB. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Idale likamantshi eMasingo limise ukududulwa kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokuba betholakale bengelacala. Abantu laba bebesethiswa umlando wokuzihlalisa emhlabathini kahulumende bengelamvumo. Umantshi uMnumzana Farai Gwitira uthe abashutshisi behluleke ukuletha ubufakazi obuveza ukuthi umhlabathi lo ngokahulumende. Igqwetha ebelimele izakhamizi lezi elivela kwinhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Frank Shirairo, utshele iStudio 7 ukuthi isinqumo sedalele leli silakho ukuphathisa abanye abedlula inkulungwane ezintathu 3,000 abetheswa icala elifanayo. Namhlanje kule zakhamizi zeGwanda ezilikhulu lamachumi ayisishiyangalombili 180 ezimiswe phambi kwedala likamantshi eGwanda zisetheswa umlandu ofanayo, njalo udaba lwazo ludluliselwe phambili luzaqhubekela phambili ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo esebenza nenhlanganiso yeCommon Markets for Liberal Solutions, uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Nxa abantu bexotshwa endaweni phakathi beyakhe bengelamvumo, kufanele kube ledade elibhala incwadi isetshenziswa ukwenzela ukuthi baxotshwe kwaisezakala ukuthi bazabuya ngabo. Kodwa nje umthetho nje wona vele wona uthi wona nxa ungakha endaweni engayisiyo kungelani ukuthi uhlezi iminyaka emingaki kumbe amalanga amangaki, kufanele uxotshwe. So kudinga nje ukuthi umthetho wakhona uyenziwe nje abantu belojwelo.
Sibone abakade belwisana lohulumende benqobile kudaba lwabo eMashing okutsho ukuthi abasoze babe besaxotshwa. Libona sengathi lokhu kungaphathisa na abanye abalendaba zabo ezisemadala omthethwandaba sikhangela beGwanda lakwezinye indawo?
Umthethwandaba wona vele ule kulalokhu esithi ngesithiwa i-precedent, kodwa kuyafanele ubonakale ukuthi ngoba iy'ndaba zakhona ziyathiyana, abanye bakha ezindaweni ezingavunyelwe emapulazini, abanye bakhe emasimini emadlile, kuthi i-court nje izabe icubungula ikhangela ikhesi inye ngayinye. Abaphongukuthiwa nje ukuthi njengoba labana benqobile abanye bonke labo bazanqoba. Nxa wena vele udazi ukuthi wakha endaweni engavunyelwayo, kuwe ukuthi ukhulumeke lamathimba bathi lemthethandaba kumbe lemagqwetha ukwenzela ukuthi abaxotshayo basebenzise incwadi zekhot. Kodwa i-precedence ekhona njengmanje sitsho kakutsho ukuthi wonke umuntu owakha nje mahlayana uzanqoba.
Abanye bathi kufanele babe behlawulwa imali abasebenza ukwakha lapha, lina lokhu libona njani?
Hayi, phela into yokuthi phela uhulumende lo esilayelwe nguhulumende laye atshola bayazi imithetho, bayenza imithetho. Njengoba sithi nje ukuthi nxa loba wakhe endaweni engavunyelwayo, uhulumende ukuthi akukhuphe kumbe akudingeleni indawo kukuye ngoba nguwe uyabeudala icala. Kodwa angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi uhulumende ngabanjwa ngamandla ukuthi ahlawule, ngoba ukuthi aphoke uthawu kanti abantu abavele bakhe endaweni engayisiyo. Angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi izulu iza hambisa uhulumende emakhethondaba ukuthi bamhlawule ayingxenye, kodwa wakhathiza ngonto ukuthi akwenzakala.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yezombusazwe njalo esebenza nenhlanganiso yeCommon Markets for Liberal Solutions, exoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Um,
kweze Melika ukhetho lokudinga ozamela ibandla lama Republicans ukhetho lukamongameli elizweni leli oluza kwenziwa kusasa esigabeni seSouth Carolina oncintisa lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump unkosikazi Nikki Haley udabuka kulesi sigaba. Kodwa uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba uHaley ulakho ukunqotshwa nguTrump esigabeni lesi. Kungakhathelekile uHaley uthi uzaqhubeka edinga usekelo lanxa amanye amalunga ebandla lakhe elama-Republicans agoqela umnumzana Tim Scott laye owake wabakhona kukhetho lokudinga umongameli vesithi uHaley akadedele uTrump. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele olandela ezombusazo umnumzana Rafael Mthombeni.
Mina angimboni engqoba kulolu khetho, ngicenge ngabe ngiyaphambanisa. Kodwa-ke ngokubona kwami, lapho usekelwa kuphela ngama-Republican, usekelwa yiphathi yakhe eyodwa naleyo. Futhi lakho kungaseki ukuthi bonke bamsekela, ngoba xa ukhangela khona kuwambuza kona ngaphambili kukaNikki Haley, bakhona abantu abaphikisana naye uBiden. Ngeke ngezwa ukuthiwa bazakwenza umhlangano wabo lo owama-Republican Republicans othiwa ngama-conservative wodwa lwana. Abanye bazawenza kwenye indawo, abanye bawenze kwenye indawo. Kutsho ukuthi bona bodwa badabukene phakathi. Angimboni mina ukuthi uzanqoba umhlaba wonke lo we-United States of America. Angibona ngathi uBiden angabe lenhlupho zakhe laye ikakhulu khona okokudala bakhe, kodwa-ke abantu babona ngathi ungcono kulo Trump. Ngibona ngathi nasoza nqobe mina umhlaba wonke.
Yena umnumzana Trump siyabona ukubana elokhu elosekelo, ubona ngani uza kwenza njani nxa kuyukuthi ngiyonqobileyo ukuthi engayenza kuhle yini esemisane lo mongameli Joe Biden?
Ngiyaphinda futhi ngibuyele khonaphana kuma-Republicans ukuthi khona ama-Republicans angathi kawayazi into ayenzayo okwakhathesi, ngoba eqinisweni bebeqale ngokusekela impi le e-Ukraine. Kodwa ngenxa yokuthi uTrump nguye owayisekeliyo khathesi, bonke sebephunga uhlehlele emuva, bonke sebephunga udonsa inyawo, bonke sebephongwala into esegcikeni ebonakala. Benzelani? UTrump wenzela ukuthi yena angangena abe sengathi nguye omise impi ye-Ukraine, esekhulumela umngane wakhe lo uPutin ukuthi khona hhayi wena yekela lokhu akume kancinyane. Kodwa eqinisweni ukuthi yona iRussia yiyo eyahlasela ilizwe le elingasilo layo ele-Ukraine. So-ke yona yiyo ephambanisileyo ukuhlasela ilizwe elingumakhelwane. Angiboni iphumelela lindaba ngoba umuntu ongudrayiva wayo nguyena lo Trump. Labo kumele bavumelane lokuthi baphiwe imali sebedonsa inyawo njengabasezwakala ukuthi bathi.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngolandela ezombusazwe leMelika ubexoxa ecingweni Los Chris Gande eseTexas khonapha kweleMelika. Okwamanje wothi sizo udaba luveza imibono kahulumende weMelika.
EVenezuela, uhulumende kamongameli Nicolas Maduro useqinisa imisebenzi yakhe yokwephula ilungelo loluntu ngendlela ezehlukeneyo. Kunje usebophe bonke abagqugquzela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu abalodumo elizweni lelo, kanye lokulaya ukuvalwa kwehofisi yabameli bohlangothi olubona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu enhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations Office of Human Rights. Mhlaka 9 Nhlolanja, uRocio San Miguel ubotshwe wavalelwa ngesikhathi yena lendodakazi yakhe besesilindweni sendizamshina kumele baye eMiami kweleMelika. USan Miguel ukhokhela inhlanganiso ezimeleyo elwela amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi Control Cuidadano. Le nhlanganiso igxile emsebenzini wokulimukisa uzulu ngokwephulwa kwelungelo loluntu ikakhulu kwezomvikela ukugoqela abawubutho. I-ofisi yegqwetha elikhulu likahulumende weVenezuela wethesa uSan Miguel umlando wokuhlamukela uhulumende kanye lemisebenzi yokulwa icatsha eye-terrorism. Iningi labemuli yakhe babotshiwe bavalelwa bazo kululwa ngemva kwensuku ezimbalwa, kodwa abalayo ukuthi bana bengalokuthi baphume elizweni. Umcebiso omkhulu kahulumende wele Melika, the National Security Communications Advisor John Kirby, uthi ilizwe lakhe likhathazekile kakhulu ngokubotshwa kukaSan Magwal, eqhubeka ethi uyananzelela ukuthi lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Maduro ekhangelelwe ukulandela iziqondiso zesivumelwano sokulondolozwa kwelungelo loluntu ese-Barbados Agreement asilobayo yena ngokwakhe labamabandla aphikisayo nyakenye olwezi. UMaduro uthembise ukusebenzela ukuba nesimo esihle sokulungiselela ukhetho oluzaqhutshwa elizweni lelo lonyaka ngokuvumela ukuncintisa lokukhankasa bekhululekile abakhokheli bamabandla aphikisayo. Uhlangothi lwezamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba ole-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights lalo luveze ukukhathazeka okukhulu ngokuvalelwa kwakhe lokukhuthaza ukubana akhululwe ngokuphangisa. Kodwa kulokuthi uhulumende kaMaduro alalele linkuthazo, uthethe elinye inyathelo lokulaya ihofisi yabameli be-United Nations Office of Human Rights ukubana luvale lihofisi elizweni lakhe phakathi kwensuku ezintathu ezilandelayo. Ekupheleni kwanyakenye umongameli Maduro aze alobe isivumelwano ise-Barbados Agreement kwaba lethemba lokuthi abantu base-Venezuela bazoba lakho ukuthola umbuso wentando kazulu. Kodwa kulokumisa imisebenzi yakhe yokwephula ilungelo loluntu, uhulumende kaMaduro ubonakale eqinisa ukuhlukunyezwa kwabantu, ukubotshwa kwentatheli zindaba nabenhlanganiso ezisebenza luZulu kanye labake baba yinkokheli yebutho kulelo lizwe. Kunje umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo kwele Venezuela, uMaria Corina Machado, useyalisiwe ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Umcebisi omkhulu wezomvikela eMelika uKhephi uthi lokhu bebheke ngelihlo lokhozi umumo wezinto kwele Venezuela, ethi bona njengelizwe bama luZulu waseVenezuela kusifiso sakhe sokuthola lokuvuselela umbuso wentando kaZulu.
Belilalele kudaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Sokuyisigaba sokuzwa imibono yenu lina balaleli be-Studio 7.
Studio 7. Obaba lo badumala kinkomo babana lochuma ma bekhulume ngathi banqoni abayazi inhlupheko yasezimbabwe othi njani, ngathi bayakhumula baqoloje phambi kwengane zabo lamakhoqa zabo ebesiqede lapho bazobhuda ku-Studio 7 bakhulumela umphakathi wezani ukuthi wababona basutha amabhondi akho akamnankaka, bakhuluma ngathi baphakathi kwebhruku likamnankaka, babheda laba bantu asibafuni ukubamamela njani.
Studio 7, njani basakazi abahle, abasakazi abalohlonzi, abasitshela indawo njengoba zinjalo. Hayi, thina mpela besicela ukuthi eZimbabwe mpela leli dola labo leli kuthiwa i-GTR abantu bandila abakhipha udodi lowo bazama ukusezela imali right, akuphume lokho somali yokuvela akufuni ngivela sikumali abazama elinye iplani.
Studio 7, ndinjani khuma lobabheke chuma abantu bezimbabwe bangabotsotswa umnangagwa labelungu laba angabotsotswa umnangagwa puma is not defaulted by umnangagwa. Umnangagwa angathi edilivele abantu izindlu abantu babuye bazongisibize labo labelungu yabavumela basibe kuliye zimbabwe bafike bahlamukele. Is gonna change any time, is just putting them so that they can come, then you get a lot of money from them, then you start chasing us in the market. They must wake up these white people whom they are saying umnangagwa useright efesi time kuma uyakwazi akwenzela wezetha angasula ngamanye amazwe angaphandle kudilizela abantu izindlu ibabhatalisa into ezingenamsebenzi azawabhatalisela emgodi usathane lo. Abafundi abantu angabaziwinjani, these white people they don't know how umgabe is.
Sanibonani ninjani kwa-Studio 7 okhulumayo ngomanye athwala khona kumansini sengithi ninjani lonke bantu basezelezele enyokeni linjani ngikulisa logogo wami uMansingo walapha nenyokeni ngithi the right lonke lapho.
Studio 7 linjani hayi nasiyaphila likhuluma lomthizi ya siyabezwa abantu laba abezanu laba bathi umnangagwa kaye ngeni 30-10 hayi umnangagwa thina abanye sikhathele bona abanye abantu bayamesaba ngokwesaba ukudilizela imithi nasilani lakho vele ukuthi besihlale egangeni safa kudala so ekamnangagwa le hayi kangani bayama ngayo ilizwe lifile sihlezi egangeni kodwa lokho ebebhizi ababona ukuthi ilizwe liyafa liyaphambili hayi ingelawo amaningi la mithi ke like liba li-audio yami le siyafaka ama-audio ethu kodwa nganal sabali yangwazokuhamba njani yabo
likhuluma lo Jabane Sithole siyezwa lapha udaba lwamaplazi abantu baxoshwa kwabuhlungu emaplazini sike sicela uhulumende esezimbabwe ngoba ixosha abantu ebanikeze indawo yokuhlala njalo uma ebanikeze abayakheli ama-two room babe ne-start ngoba yibo azaphinda bamvotele futhi engaze wakhohlwa ukuthi uzawube sedinga amavoti next election siyacela sili naye uhulumende yena nguye owasifakayo kulezo ndawo manje sesihlukumeze ingathi thina sasifaka siyabonga
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli abalandeli bakachamisa babonisa ovala ukuthi bona vele bangahambela uchawa enyangeni bayomthakatha sebe ekha ngathi ngabathakatha abalandeli bakachamisa okwamanje uchamisa uyedwa akhala dendai bithi welshman ncube job sikhala kanti laba kade bekhala ngokuthi job sikhala bangaphi ngithi liyakubona ke ukuthi uJob Sikhala uthe ma eziphumela ejele wahlukana lo Chamisa ngoba uyabona ukuthi uChamisa kalani
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lani lilakho ukusithumela imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi werumba unjengelizwe ngwenya ozibiza njalo ngegama lokuthi DJ 20 emculweni ehamba leqembu lakhe le Orchestra Bambazi Sounds linsizwa idabuka ePlumtree esigabeni seBambazi kodwa icula ekwele South Africa lapha uDJ 20 uphethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi sekuvela okunye lona elile ngoma ehlanyisa abanengi ethi imithwalo nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7
ngimelele kuzulu wonke nangokuhlalana suka ePlumtree ngane bathi isebambazi ngingasebenza namaqembu amaningi kakhulu from kumlambosi ndukusijunia nabanasebenza namagwaza namanye amaqembu nje ngamazwi ukuchaza ngomntwana ongumfana wezile ekhaya mfana umfana maezele ekhaya kini kuyatshela izalukazi before kuzafika bonke noma abantu abaningi noma namakhehla ezibona umntwana. Kuqala kufike izalukazi ziphethise ngokwethu izipho ezabe zivela ebantwini zibonga umntwana ongumfana ozele phakathi nabo ekhaya.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ababe befuna izingoma noma ama-USB CD bayangithinta kule number 083-525-3344. Ngithinde futhi 083-525-3344.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Kubalandeli ngithi awaqhubeke nomjabulo ngokusapota lo ngokuthenga ama-CD konke ama-USB ukwenzela ukuthi nathi sikwazi ukukhuphuka emculweni wethu. Siqhubeke ngenjabulo njalo ngibathembise ukuthi bazohlala kuphela bejabula, bazobalethela futhi ezinye izingoma ezimnandi.
Njengelizwe Ngwenya owaziwa ngegama lokuthi DJ 20 ehamba le orchestra Bambazi Sounds exoxa lo Ntungabili Nkomo owe-Studio 7. Lingakhohlwa uhlelo lelandelayo Live Talk, sikhangela udubo lwesimo sendlala embe ebhekane leZimbabwe ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Singakehlukani zihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. IZimbabwe namhlanje ithole isipho sengqoloyi elesisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000 metric tons, lomvundiso we-fertilizer. Idale likamantshi amasingo limise ukududulwa kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.